Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikole ezigoqela eseTongwe High eBedbridge, iBulu High, eMpandeni High lasePlumtree ePlumtree batholakale benomkhuhlane we-COVID-19 kuviki edlulileyo oze uthe iningi labazali likhathazekile ngokuvikeleka kwabantu babo lapho besezikolo. Ezinye zalezi izikolo zilabafundi abafunda besuka emakhaya okungadala kumemetheka komkhuhlane lo ezigabeni. Umnumzana Zwelithini Gabula yisakhamuzi esitezi uthi ukuhlangana kwabantwana ezikolo lapho zivulwa bevele endaweni ezitshiyeneyo kudala ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Into elukhazi nje engathi iyaphazamisa, yenza abantu bangahlaliseki, yikho khonokho ukuthi igcikwane lokho elikhona sibili kule ngozi yokubana sokusiyahlangana abantu akade besendaweni ezithiyethiyeneyo kungaziwa lokuthi kade bephila njani, bezivikela kanganani kulezo ndawo. Kulokho esabela ukuthi nxa kungasazange kuphakanyiswe uhlelo lokuthi abantu bahlatshwe, bazohlatshwa ezikolo, hhayi, kulokho esabela sibili ukuthi igcikwane lingabuya limemethele. Ngiyabonga msakazi.
Amazwi la asekelwe ngomunye njalo umzali, umnumzana Colin Spanda oyisakhamuzi seNtebe.
Bekufanele ukuthi ngakathesi konke okokusebenzisa kukhona ezikolo, abantwana bathole ukuthi baphathiseke, ababalisi labo baphathiseke, ingozi leyi ibanjwe. Ngoba yinto esekufanele ukuthi siphile layo, kodwa ukuphila layo kufanele kube lento zokuthi siyinqabele ukuthi kungabi khona umkhuhlane lokho uqhela usiya phambili. Kufane nje le minye imkhuhlane ukuthi hayi umkhuhlane uyaba khona kodwa kukhona okokuwelapha. So kakube khona into zokusebenzisa amamaski, ama-sanitizer, ukuthi kuklinwe amanzi abe khona ezikolo umkhuhlane lowo ubanjwe.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni, umnumzana Agent Moyo, uthi izikolo eziningi azilungelanga ukuvulwa.
Uhlelo lokuhlanganisa utitshala lapha ezikolo ilusizi kakhulu, ngoba sasivele sakhuluma ngaphambili ukuthi asikalungeli ukuvula izikolo. Khangela khathesi umkhuhlane usuqalisike ukutshaya indawo zonke ezijeneyo zelizwe, sokutshengisa ukuthi vele sasingakazimisele ngokuvula kwezikolo. Lokhu sekuzaphazamisa ukulungiselela imihloliso, ngoba laba asebehlaselwe abantu bazabe bengasafundi. Sithi khathesi uhulumende kufuze asilalele nxa sikhuluma.
Umsekeli kamphathi Ntambo ogadzwa lezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthe iningi labafundi lisuke emakhaya livele seliphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 le etholakala ezikolo iningi layo ibuye labafundi bevela emakhaya. Isitshengiselo sokuthi i-COVID-19 ikhona emakhaya. Umehluko wokuthi nxa sebesesikolo abafundi babanjwe lomkhuhlane yikuthi esikolo kulendlela zokuzama ukuthi kubonakale ukuthi umfundi ulawo umkhuhlane lo yini. 1, i-temperature checks ukuthi ubonakale ukuthi i-temperature yomuntu inganani.
Uthi izikolo kuza kumele zilandele indlela zokuvikela lo mkhuhlane ukuze kungamemetheki ngamandla.
Sile themba thina ukuthi nxa izikolo zilandela ngokusemthethweni ngokulotshwe phansi ama-standard operating procedures kuzavikeleka umkhuhlane lowo. Vele sokuye kwenzakala ukuthi izikolo zabanjwa abantwana bebuya bevile emakhaya, kwatholakala ukuthi khona ama-cases lawo maningi. Sawa-isolator, imisovelezi yaba involved, amanejwa, abantwana basila, ama-cases besikolweni ehla, in many cases ahle aphela.
Lanxa lo mkhuhlane kuqhubeka umemetheka esikolo, idale lekhabhinethi libike kuliviki uthi izikolo kaziyo kuvalwa ngoba iningi labafundi eliphethwe yilo mkhuhlane lingatshengiseli ukugula. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.